o hayi chibo ibugwala sebe sesaba ielection u23 August useseduzane sebequqa kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumuntu wenkayi ngumntwana wenkayi ngikampena enkayi njalo ngisese ngu MP wenkayi kuze kufike u22 August a day before elections ngihamba all over ezimfeni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lowana missing MP ngingu MP otshona labantu ongena ebantwini ngezizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka angatshaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngaphishuwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebesesaba i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisibindi ujabulane sihambe ku-election u23 August sefikile useseduzane kungisibindi ndoda asambe mfowethu siye kuze ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukuba ubanga umsindo
ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho
hayi umkhankaso uhamba kuhle enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulwisana siyabingelelana nje ngidlula phamba kwakwenzololo nyamtshayeli huta owezaphu kuyabingelelwana hhayi-ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane asila problem thinenkayi South iqiniso kukhampenwa nje kuhle kukhampenwa kuhle okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumlimo ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini nguyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe yena umlimo kodwa ukhampena zonkeni siyakhampena nje akulonge laxetsha lokhampena ongelathuba lokhampena siyazikhampenela kuhle akula problem